ay 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 loko mpela ay ay mahlabe zulu kuthi kuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje hay ay kubhokile sibili okuyizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngiyendawo kodwa ngikhona sikhangele hayi izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha la ngezibhamu bavele ilizwe litekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi ukuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela amasela aphuma komtshina umtshina kusetsholotsho laphana ma uyeqako bodubhute usiye emgodi masini uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemtshina ekuzwini bacake khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili dungamini sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima. Ziyatshontshwa sibili, kathesi ke futhi sekuyikutshontshwa sekuyikuthatha. Ziyatshontshwa inkomo, yonke into, odonki, avele akula nto engatshontshwayo khona la. Kuyatshontshwa sibili okunye okumangazayo. Sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa. Lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibambe umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu so into yakhona mphela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethatha advantage ne-corona ngoba babekwazi ukuthi ngama 6 o'clock ukuthi abasesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi vele bazithatha khonapha emahlangeni bangena sibili bevela khonale ngexa isidaka sonke bebeyabe beqabugwa kombimba bengena emasimini ethu betshontsha beze betshontshe ezebhamba zihingwe konke khonapha ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapha emasimini ngoba amasimini ethu ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela abantu bakhona izigebenga kodwa ke hhayi siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ubugebenga bakhona but ezilonge uhulumente angasisekela hhayi sizaba le plani enkomo.